Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 24 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe yi COVID-19 izolo. Uhulumende uthi umkambo wokuthengiselana izabelo zamankampani owe Stock Exchange uzasungulwa edolobheni le Victoria Falls ngomvulo ozayo. Lanxa ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zisithi awusoze uphumelele kangako.
Kukanti njengoba ngitshilo uphawu le Victoria Falls ngolokuvakatshelwa, hatshi ama-industry.
Amatitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi athi acunulwa yikuthi asethola ingxenye yeholo lamasotsha amapholisa labonogada bemajele.
Uhulumende okwakwenzayo wahamba phambi komedia wakhuluma ngama-journalist ukuthi thina wasingezelela imali yena engasingezelelanga.
Abantu besigaba semandebeleni bathi bamukele imizamo yomkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma isindebele emngcwabeni kamuyi uMnumzana Esop Mlongwa ngempela sonto. Zonke lezi ndaba lezinye pha emsakazweni we Studio 7. Kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe yi-COVID-19 ze inani lababulawa yimkhuhlane lo bafika kumakhulu amabili lamachumi amathathu lambili. Lolu gatsha luthi ababanjwe igcikwane le-coronavirus balichumi lambili 12 izolo. Lolu gatsha luthi njalo elizweni jikelele kulabedlula amakhulu amabili lamachumi amane lane 244 abagula umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende uthi umkambo wokuthengiselana izabelo zamankampani owe Stock Exchange uzasungulwa edolobheni le Victoria Falls ngomvulo ozayo. Lanxa ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zisithi awusoze uphumelele kangako lo mkambo njengoba le ndawo isazakala njengeyokuthokozisa okwe-tourism kuphela. Amankampani akhangelelwe ukuphatheka kulumkambo abalisa awe-Sitco, Old Mutual, Caledonia Mining, Invictus Energy lamanye. Umphathintambo obona ngenhlelo zemali uMnumzana Mthuli Ncube ubikwa esithi ugatsha lweZimbabwe Stock Exchange yilo oluzaqhuba lolu hlelo lapho amankampani azathengisa impahla zawo zama-stocks ngemali yakwamanye amazwe. Ukuze sizwe ukuthi Victoria Falls Stock Exchange le ivele isebenza njani lokuthi ingaphumelela yini, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Umsika wesabelo owe Victoria Falls i-VFX wasungulwa nguhulumende ngoba kwathiwa yindawo eqakathekileyo yokuthuthukisa umnetho abayithi i-Special Economic Zone. Indawo leyo kuvame ukusetshenziswa izimali zangaphandle ngoba kulezakhekeli lezivakatshi ezimbalwa. Hatshi mina ngibona i-Victoria Falls ilophawu lokuvakatshelwa, hatshi olwamabhizinisi aqondanele industry. Akulazithelo lapha.
Kungabe kusitshona ukuphatheka kwamankampani la ahlelwe nguhulumende kungalethela inotho yini elizweni?
Umsika wesabelo we-Victoria Falls wawusike wavalwa okwesikhatshana ngoba osobhizinisi babesetheswa amacala kumbe icala lokuthengisa imali yangaphandle emsikeni omnyama ongekho emthethweni. Ngibona ngathi mina amakhampani la akhulunywa la yiwo labana abavele belezabelo ezangaphandle kwelizwe singathi khona ama-external stock ama-shares angaphandle. Lokhu ukuthi bavunyezwe ukuyaqalisa umsika wakhona kuyindlela kahulumende yokuthembisa abangaphandle ukuthi umumo wezamabhizinisi isumi kahle.
Ngendlela uhulumende aphatha ngayo inhlelo zakhe, singakhangelela ukuthi i-stock exchange le ilethele ilizwe inzuzo kumbe kuzaba lengxaki.
Umsika wesabelo esingathi khona i-stock market uthuthuka ngethemba labathengi labathengisayo. Hathi mina ngibona ngathi ubanjwa kumalungile kaZulu eZimbabwe, kuphathwa kuhle kwezigulane zomkhuhlane we-COVID, imithetho evikela ukungaphinsa kwemali, lakho konke okungathi umbalwa lokhu amapholisa abukuyinkinga. Kukanti njengoba ngitshilo uPaul le-Victoria Force ngolokuvakatshelwa, hathi ama-industry angibona asuze kube lezithelo loba bangazi bavule umsika wakhona. Abantu nje bavele bajayele khona ukuthi umsika wemali useHarare kumbe ukobulawayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Amatitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi athi acunulwa ukuthi asethola ingxenye yeholo elitholwa ngamasotsha, amapholisa labonogada bemajele. Utitshala othola imali ephansi uthola iholo elingamadola eZimbabwe azinkulungwane ezilithumi lane, $11,000. Kodwa unogada wejele uthola amadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amabili lanye, $21,000 kusukela yonale inyanga. Sicocela isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-R2s, umnumzana Nathan Mudzidirwa, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uhulumende kasingezelela ngeimali. Imali vele sikade siyihola inyanga ezidluleleyo is just the same. Uhulumende okwakwenzayo wahamba phambi komedia wakhuluma ngama-journalist ukuthi thina wasingezelele imali, wasingezelela imali yena engasingezelelanga. Yena ekhuluma imali kade loku siyihola salary plus i-COVID allowance. Imali yona le yafika ku 12,000 RTGS dollars. Nxa sikhangela ama black market rates, imali le is less than 100 US dollars. So asingezelelwanga imali. So thina njengababalisi, njengenhlanganiso, kasisoze sibuyele emuva. Into ingakwanisa ukusisukumisa ukuthi sibe semsebenzini ukuthi uhulumende abisele back imali kade siyihola ngomunyaka ka 2018 October, 520 US dollars. Iyo kuphela ingasibuyisela emsebenzini. Okunye lokhu siyabe sidlulisa isikhathi, ngoba imali esiyitholayo kathesi ayinelisi ukuthi ngingabhadali i-rent elokishini i-one room, ngingakwanisi uku-afford i-transport ukuthi ngiyiwe semsebenzini, ukuthi ngingakwanisi ukuthi ngibhadale abantu bamami i-school fees. Is far much less than imali engiyitholayo or esiyithola njengababalisi. So thina we are very clear, imali engasisukumisa ukuthi sibe semsebenzini is 520 US dollars minimum. Or else uhulumende asi-engage sikhulumisane kuhle, not ukushona siyethusela ukuthi uzasicotsha imisebenzi.
Uhulumende ube sengani uyethusela ukubana lingayekela ukubuyela emsebenzini alisozo lithole iholo. Zithini ezinye izisebenzi ezifana lani amatitsha?
Uhulumende uyasiyethusela kodwa asila daba lakho, ngoba lokhu okwenzayo wena uhulumende kushona siyethusela is unconstitutional. Akuncedi ngalutho, akusolve iproblem. Ngoba ababalisi nxa bangela imali yokuthi babe semsebenzini, abanamali, uhulumende kumele ababhadale or abaholise imali eneleyo. Ukuyethusela akusolve anything. Ubugebengu awusolve any community or national crisis. Uhulumende kumele asingize kuhle, sikhulumisane kuhle, ngoba imali esiyifunayo yi-520 US dollars. Nxa ingakwanisi kumele asingeje kuhle, then sesikhuluma ngababalisi esibarepresentayo. Kodwa abasozi bavume ababalisi ukuthi bahole imali less than 520 US dollars, ngoba yimo imali kade siyihola ngomunyaka ka-2008. So kuyini okuchinjileyo?
Uminisi of Finance uya claima ukuthi kwenza isurplus ya about nearly a billion. Imali ye ya kwanza ukulisa babalisi. The whole year, including ama bonus. So, asiso zisi vume anything less than $520. Asiso zisi kufume. Njenga babalisi. So, ukuchona siye tu selo akumeti ngaluto, akusasi ngaluto. Siya salela ezingini. We are more than 120,000. Ababalisi haba nyeko in 17 kates. So ukulumene nga yena yefuna ukusiqotsha kungcono asiqotshe emsebenzini. And that will be a national crisis. So the best way forward, ukulumene kumele asingeje thina. Sikhulumisane nilaye njengenhlanganiso uhle. Sikwazi ukuqeda iproblem esilayo ku-education crisis. Not ukushona isinto kusela, it doesn't help anything. Doesn't solve any problem.
Umnumzana Nation Mudzithirwa. Isikhulumele senhlanganiso. Elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-R2s ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselupane. Abantu besigaba semaNdebeleni bathi bamukele ngenjabulo imizamo yomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma ngesiNdebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ongomunye wabasungula ibandla le-MDC ngempelasonto. Amazwi Jamisa abeduduza abafelweyo njalo esakha kesizwe ukuthi utheni
ukuzetisa ukukhokhela bonke abalapha ngibonele uMadam Kube, thank you Abam Goma for making me back with Madam Kuba for a long, long time. That is Abam Goma, always making people meet even when they are not ready to meet. A man of great love, a man of great honor. Thank you for honoring him, Madam Kube. Thank you, Babala Momoyo, for being here. I've also seen the leadership from the MDC Alliance, Vice President Zune, Baba Ubaba Koltas, Indoda Ekaya, David Koltas, Lord Umkhankaso Mkhulu, Ubaba Usibaya, Great Campaigner.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Jamisa ekhuluma emngcwabeni kamnumzana Esof Mdlongwa wayengomunye wabasungula ibandla le-MDC. Izakhamizi zedete esigabeni seMathebeleland North zithi izikolo lamakilinika alumango alakho ukuvalwa ngenxa yokusilela kwamanzi. Sixoxe lo-councilor wedede umnumzana Stanley Torima othi kwezokudla kunganeno lezinsuku ngoba izakhamizi zike zaphathiswa yinhlanganiso epha abaswelayo ukudla, kodwa udubo olukhona okwamanje ngolokusilela kwamanzi.
Nxa kungela manzi akusebenzeki. Amatichara wona lawo amalutshwana akhona kakwanisi ukuthi engabuye emsebenzini nxa kungela manzi. Abantu abangikhona laba enelisi ukuthi bengabuya kungela manzi. Okugeza bengakahambi esikolo, okuwatsha ama-uniforms abo, okusebenzisa ngabe khonale esikolo. So umumo wamanzi esigabeni sami sedethi kade ungamanga kuhle.
Sizwa kuthiwa izikolo ezinye sezizavalwa ngenxa yodubo lonalolu. Ungasitshela ukuthi uhamba njani ezikolo la?
Izinwa ikwanise ukuba lama-boards amathathu asebenzayo asupplya i-main camp i-airport redate. So lo bukhulu lo population eyikhona kathesi 3 boroughs against the 13 which has been functioning in the past years akuhambelani malutshwani kakhulu. So lokho sifuna ama boroughs ukuthi abe ekhona lobuningi esingathi engxenye ufike kuma 7 boroughs or at least 10 wakatesi ama boss asenza they are just three kaya ayenelisi ukuluma ukuthi indawo zona lezi engisikambileyo zibe sikwansi ukuthola amanzi akwanileyo
selike lakhuluma na lezi phathamandla zikahulumende njalo zithini kakhulu ezezinwa
izinwa sake sakhulumisana layo sala sikhulumisana layo sala sisebenza layo baya promisa ukuthi in the near future very soon bazalungisisa yona leyi problem yamanzi ukuthi vayengezelele izibhorane ezimele ukuthi zisebenziswe kupopulation iyabe isiyikhulile njengedete main camp airport indawo zonalezi sezihlala abantu abaningi kakhulu ngeke ngingaba le nomboro ezi-right ukuthi ipopulation yakhona inkulu okungakanani but ungayifananisa le population yayikhona the past 5-6 years down the line okwakhathesi abantu sebebaningi esigabeni sedete njalo baye befuna amanzi amaningi but vayasithembisa labo abakhulu bezinwa from Harare the travel coming to Dete bengezwa sesikala ukuthi lapha sokubonakhele lo mbonakalo wamanzi okuswekakala kwamanzi vayabuya sivili Harare Bulawayo vayabuya bezobona ngikhuluma kanje so masinya sikhangelele ukuthi bengabuya bebone ukuthi amabhoz lawa ayayengezelelwa yikho engingakusho ngamafitshane ukuthi yiwo umumo engilawo esigabeni se-Ward 18 in Dete. Ngiyabonga Mahlaba ezulu, ngiyabonga Gande.
Umnumzana Stanley Dori mangukansila weDete ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eDete. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi uUnit Duve weMbundane Sefab eMbuza ulwe lokade ehlala laye emzini munye uTerrorite Gwedere wambulala. Akwaziwa ukuthi ababili laba bebebangani. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lithi kulomunye umama oqaleke wafa edolobheni lakoBulawayo izolo duze lemthethwandaba yeTrade Gold. Kubikwa bese kucatshangelwa ukuthi umama lo engaba ebulewe umkhuhlane weCOVID-19 okubangele ukuthi abezempilakahle bagezise ngemithi yokuhlamba lapho awele khona. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7, hayi mina ngidume ngosamamo ngilane eSoweto. Nansi into engithanda mina ukuthi ngivula amehlo abantu bezimbabwe. Abantu bakithi, abantu bezimbabwe, ikakhulu abantu bezindebele. I-ZANU-PF yiphathi ayikho wrong, okurongo ngumuntu. I-MDC yiphathi ayikho wrong, okurongo ngumuntu. Kule nto eyi-1 esingayinanzeleli. IZimbabwe izolunga okanye ngithi kumele ilunge kuphela manje ngathola umholi ongelabandlululo ongela tribalism be it ngwe MDC or ongezaniphila but as long lo umholi engela tribalism iZimbabwe izoma iqonde izinto so ngalokho bantu bakithi ake livule kamehlo siyekeleni urojo ngezwizi njengabantwana. Uchamisa besala sithi chamisa. Uchamisa ngimzondi, angilizondi shoni. Umeda ngilindebe. But uchamisa sike samfaka one step. Wafaka ikhandi limboni kuyenzene eBulawayo. Wagcwasa amatshona kuma councillors and mayors. Bekubonisa uNkulunkulu vele ibonisa khona phana ukuthi lo muntu how dangerous he is. Kodwa namhlanje ngisagijima futhi lithi chamisa. Limfakeni lizombona. Kodwa uNkulunkulu bezama ukubonisa ukuthi uyinhlobo bani kaPenda. Nanga ubonile wagcwasa amatshona endaweni yakini. Kodwa namhlanje lichamisa. Lihlamukela udadewenu uThokozani Khulu. Esingazange simzame uchamisa sesimzame simfakile but akenzanga lutho. Wagcwasa amatshona. Into esikhala ngayo ukuthi akumelanga kube lo mholi olobandlululo. Ake sizameni uMakhuphe. Mina kube ngela inamba kaMakhuphe angazi ngiyayithola Studio 7. Ngikhuluma la imposter ukuthi ngicela uma ungaphathe sokuvotela. Wenza okulomehluko uphathe okufana naye ungabi lobandlululo.
Hayi ngibonani sana ngibonani bantu bakithi njani ngezindawo. Siyezwa nje abantu bezanu-PF sebeqalile belokhu ethi ma-election. Bengathi ama-election asiza ngani abantu? Asiza ngani uZulu? Kube vela ngeqiniso abayikhulumi ngayo le nto ama-election.
Kuba kuyafana kula nto abayenza lo ba kutoba wili abawina bona vele ka bawili kanti bavotelwa ngubani abantu super ranga ube nga uba khuluma kanje bethi bazamela abantu kudla kungcono kakhulu kuloko labebizi bethi ma election ama abantu labo badla lawo ma election kanti abantu badlani izwi badlana abantu abadla ama election wabo phela la abathoma ngawo bona angithi bona bayakwazi ukuthi bayarova yonke into abantu abayizayo ezizalo phezu izithuzi kuphela phela khuluma igama elithi election. Ama election lawo akasizi ngalokhu ilizwe lento elibolile liyaphela lokho jona siyaphansi kodwa bazobhizi ukuthi election kusiza ngani abantu lokhu kube ngaba kukhuluma ukuthi bathengele abantu ukudla bethenge imithi ezibhedlela esilisi kulokungcono kakhulu.
Salibonani ngibingelele kustudio 7 ngibingelela kakhulu umsakazi omuhle kangako bantu bakithi. Hayi mina nceda ngiyazibongela shemu yazi kuyintokozo enkulu sihlangene Zimbabwe Botswana wase South Africa singamaZimbabwe sonke yazi kustudio 7 ngiyahlanganisa sibe nyamanye sibe into yinye. Ngiyabonga phezu nakho kubonga abasakazi ngiyabonga futhi ngiswele imlomo ezinkulungwane kodwa ke nantu udaba enithanda kuhlala kile lezwe lethu bantu bakithi sithanda sijabulile siyacela sihluphekile emoyeni yethu asikwazi ukuhlala emindeni yethu bantu bakithi ukuthi ilokhu esikusakaza kufikela kuwonke abasezikhundla eziphezulu maybe bazozinikinya bezingcwebe bezizwe ukuthi basaphila bangobani ngomuntu ophila ulo nembeza engaphili nje abantu abafayo basengasela nembeza ukuthi ufa ngoba izidumbu zizosithi ipresident nangyana ubani ubanokhona bantu bakithi kakhulu nemasindebeleni ngithanda ukunicela kakhulu bantu bakithi yazi angikaze ngibone lidosadosa lifilwe embusweni silokho silalela amashoni esilwa kuphela embusweni kodwa bantu bakithi ngicela kulazi ukuthi bantu bakithi singasolini abantu abafakiweyo enkingeni sola masungula inkinga bantu bakithi mina ngedwa mbona lutshwangelayo ngumuntu wayezinkinga la bantu bakithi bekamtshwangela wadonsa luthamisa ekhoneni wamnikeza isikhundla isikhundla ilizwa liyenziwa kanjani mayidonsa uthamisa esikhoneni emnikeza isikhundla kwazi uthamisa yena la ebeyithu wabonye abanye abantu bonke abakwazi mayebuya lo muntu ephusha ukuthozani kubefaka le ingena esikhundleni eso sinikezwe ekhoneni leyo nto liyaxabanisa lapho umuntu wabophanisa abantu umsila ngothwangelayo wabophanisa umakhuphe lo uthamisa umsila yenzele esifa bona nini yonke into silwa ngabantu basishoneni kuphela izwi amazwi omuntu omdala aweli phansi inyembe zomuntu omdala aweli phansi bekani unkomo wathi labo bantu bathanda ukulwa basezulu labo kodwa lingayingeni iyona le bekani balwa day
salibonani basakazi bestudio 7 nabathandi lona okhuluma ngogift isondo kufokandlovu basakazi benithanda ukuthi ngiye mbuze kathi mangabe ebalalela amaqembu aphikisayo amaqembu aphikisayo anti siyabe singabala umakhuphe ngoba umakhuphe ufana lezano sibala amaqembu aphikisayo njengabo MDC Alliance ukuthi njengoba last election kwavotwa izano yariga bayekhothi ikhothi siyazi iscaptured by izano iyaqhubeka iyabusa noma yerekile uthini uplan B one next election ngoba akusiza ukuthi bebethala besiyekhethweni izani ibiyi-rig okunye futhi bengithanda ukuthi ngikhumbuze abafowethu abanjengabogawule obhethi mpofu ophugene ukuthi hayi madoda isikhathi senu siyeza umbani wayisazi ukuthi one day indoda enjengojonathan moyo labokaskwere labojuwawo bazazithola behlala egangeni njengenyondi ya so lani limbuluze madoda kodwa siyeza isikhathi senu
sabona msakazi westudio 7 hayi singalibonga ngomsebenzi wenu eliwenzayo okukhulumayo Archbishop Khumalo nikhathazekile kakhulu ngabantu bakithi emathebeleleni abalwa bona bodwa ebafisela ukuthi abantu abavela ngasempumalanga babenze ama-councillors ake ngilisitshele ukuthi ama-councillors lawo eliwakhethayo avela empumalanga asebenzela yiphi isiphi isizwe njalo bengicela ukuthi abantu bemathebeleni ake livuke nxa likhetha amakhansili nxa umkhansili ehlala esabhabha lina lihlala ekhodribhak kuthiwa ubheke ikhodribhak kodwa ehlala esabhabha likubona njani kaliboni yini ake livula amehlo ukhansili afanele ahlale kuleyo ndawo lapho abheke khona ukwenzela ukuthi lanxa sokukhona okukhona lenelise ukuthi limlande liyekhuluma laye kambe nxa lizasuka lapho kunzima ukuthi ugibele lapho siyadinga ugibele amateksi amabili usiyadinga ukhansila ohlala esabhabha yena kuthiwa umela i-Godri Park kumbe umela emakhandeni kumbe umela liphi ilokitshi nxa engukhansile ehlala esabhabha ehlale emagogoba ngahlala emagogoba laye kubonakala ukuthi ungukhansila nxa sokukhona lenelisa ukuthi limlande lisebenze naye khathesi abantu babhizi basolana lokhuphe kathi lezwa kuthiwa isikhundla leso sobupresidenti siyilifa yini njengesabo sabhuku njengokwezinduna ukuthi umuntu asuke khona lokwe executive committee athi sezohluthula umbuso wakhe uphuwe ngutswagirai engasalandeli constitution. Ake livuke bantu bakithi, ake livuke lifunde ukuthi lisupportane, lingadividwa ngabantu baseMpumalanga babe bali divide. Mina kangikethi ngakuthiwa kuya ngami ngayo bonke amabandla khona alokhu zwesiNdebele nayabambana ukwenzela ukuthi lama MPs asuke lapho siyamela iMatabeleland. Ngabe izinto zethu zonke zihamba kahle, khathe sibe busy liyahlephuna nalodwa ye uthabisa ye ukhuphe idoti ukhuphe right ulandele constitution.
Lawo ke kungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, udaba lwegcikwane le-coronavirus luqhubeka luyindikimba yokhetho lukamongameli welemelika. Izolo umongameli Trump usole ingcwethi zempilakahle ezibalisa okhokhela uhlelo lokulwisana legcikwane leli elizweni, uDokotela Anthony Fauci, okhuthaza ukugqokwa kwama-mask. UTrump athi kawaphathisi ngalutho, kodwa ukucubungula ukwenziwa zenhlanganiso ezithiyeneyo nsuku zonke kuveza sobala ukuthi udaba lwegcikwane le-coronavirus luqakathekiswa kakhulu ngabantu abaningi. Kambe igcikwane lizabangela ukuthi uTrump anqotshwe kukhetho? Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya, ukhetho lolo luzaba kunzima ukuthi ngiluxakwele lokuthi kuzazala nkomo onesebenzi. Kunzima akatheste ngoba bathi Trump ungemuva nge-10 points, ungemuva kaBiden nge-10 points. Uzakhumbula ukuthi ngo-2016 futhi Trump wayengemuva. So indlela abantu laba bakibo abamthanda ngayo abelungu abemaphandleni, indlela abamthanda ngayo iyangimangalisa kakhulu. So lanxa sithemba ukuthi uTrump ungemuva, kodwa singathembi kakhulu. Kungale chance ukulitha ngawini uTrump khona kumangalisa abantu, kodwa ke hayi asazi. Yeah.
Ngokubona kwakho, ubona ungani udaba olwe coronavirus luzaba indikimba yokhetho na, kumbe kungatholakala ijekiseni ukhetho lungakafiki singabona abantu sebevotela umongameli Trump?
Ya, indaba ye corona le yayizaba izaba nokumxaka sebele Trump lapha indlela ayiphathe ngayo abantu labathabanga. Kodwa ke kusazakhanya ukuthi angikholi ukuthi Jackson nxa engatholakala kusiyafika ukhetho. Abasasele amaviki angaphansi kwamathathu. So hayi, iJackson kusasemasinyane. Hayi, abantu ngeke bathabe futhi ngoba kuzafanele iqale itestwe sibili. Bangaza kabathaba ukuthi kube leJackson okatest. Lanxa nje kunganceda, kodwa kusafanele ukuthi idlule amahlandla amaningi okutestwa. Ya. So ke akwazi ukuthi lapha kuzohamba njani, kodwa izaba ne-effect kubelindlela aphatha ngayo. Hayi, abantu kabathabanga, bafela izihlobo nabangane konke nje. Ya.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Ohio. Kwi uhlelo lwalamhlanje uthi sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe yi-COVID-19 esokukhweze inani lababulawa yumkhuhlane lo bafika kumakhulu amabili lamachumi amathathu lambili. Abantu besigaba seMandebeleni bathi bamukele imizamo yomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma isiNdebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ngempelasonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.